ukubhubha komuntu isikhathi sonke into elusizi kakhulu. Selusizi-ke labantu izizalwane zeKenya, ukulahlekelwa yi-one of their founding fathers owekenya, ubaba uDaniel Arap Moi, wasebenza ngezikhathi zabobaba uMgabe lapha eZimbabwe, belwela ilungelo labantu be-Afrika. Ngakho-ke sithi hhayi, kalale ngokuthula ucomrade, sengazathi uNkulunkulu angamamukela embusweni wakhe.
Singathi kulabanye abakhanya ngazani bamchothoza ukuthi wayencindezela abantu, kube khona njalo abanye abathi hayi, wenza ke umsebenzi omuhle. Wena ukubeka njani khonokho?
Khona vele umuntu ophilayo kasoze athabise phose wonke umuntu. Abantu bahlala bethi kona umuntu ongaphosa alithabise lonke ngulo othengisa ama-ice cream ngoba lonke labe finesse. Kodwa nxa uphila ngezepolitics kumbe ngezomsebenzi langwawo sibili, kulabanye abazabe bekhala ngawe. Mina nginje kunapha baba, bakhona abanye abathi hayi, uthuma yindoda sibili eyasebenza kuhle emphakathini wephelandaba Mpopo Magolitezi lapho wayengu-MP khona. Kodwa bakhona ngiyakwazi abanye futhi labo abazawuthila bethi hayi, yena indoda yayingasebenzi kuhle ngoba mhlawumbe yena wayezonda ibandla lami endlela kilo iZANU-PF. So noma ngingenza kuhle ngasakubona ubuhle lobana ngoba yena sephandle vele libandla leli elinjani elisebenzelayo eliyilo elingifake konapho lapho engiyabethe ngibe khona. So kuyatholakala lokhu. Akumangalisi-ke ukubana la kubaba Arap Moi bazabe vele bekhona abanye abantu abazachothoza bethi hhayi, wayebandlula, wayebandezela, wayesenza lokhu lalokhu. Kodwa uzathola futhi bekhona abanye bese labo ade bemsekelayo bevela ebandleni lakhe abazamncoma phela ngoba bekhwabitha imisebenzi yakhe ebeyenza kuhambelana nezinqumo ezebandla lakhe lona lelo.